indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ayitsho ukuthi usexoshi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala and then now sizoya kusenethi, isenethi yesizodecida ukuthi bayamkhomvikta yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Amalunga edalele House of Representatives ngapha kwelemelika avote avumelana ukuthi umongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment.
President Thabo Mbeki uphenduwile izolo 8 o'clock ebusuku ukuzohlangana no-President Jamil. Kukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba naye etshile ukuthi bebebonisana ngodubo leZimbabwe nokuthi kungenziwa njani ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo.
Owayengumongameli weleSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Kuhlandla lesine lokuchamalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebeleni sikhangela idamu leGungwe eGwanda South. Zonke lezi ndaba lezinye 7. Amalunga edale le House of Representatives lakwele Melika avote evumelana ukuthi umongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho othiwa yi-impeachment. Ubufakazi obethulwe edaleleli buveza ukuba akwenzayo ukumisa uncena lo Trump kukhetho lomnyaka ozayo. Amalunga phose wonke akubandla lama-Democrats edalele House of Representatives avotele ukuthi uTrump ayethoniswa edalele Senate. Abebandla lama-Republicans labo bavotele ukuthi angayithoniswa. Unkosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale uthi bazaphanyeka udaba lolu edalele Senate sebesuthisekile ukuthi icala likaTrump lizathoniswa ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo ingcwethe kubungula ezombusazwe ezimele.
Ayitsho ukuthi usexoshi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala and then now sizoya kusenethi, isenethi yesizodecida ukuthi bayamkhomvikta yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Siyabona ke unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ama-Democrats ukubeke sibili kwacaca ukuthi kabasoze bahambise lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment kudale le-senate kungakacaci ukuthi bathonisa njani icala leli. Kutshoni khonokho?
Wenzela ukuthi aplane kahle ukuthi ama-managers azowathumela ukuthi bayodefenda ama-articles lawa abawenzileyo. Kuzodependa ngokuthi imithetho ezofakwa yi-senate ngendaba zokuthi kuzoba lama-witness yini lento ezinjalo le-cross examination. So wenzela ukuthi abe sure ukuthi abantu abathumela kwi-senate ba-qualified ukuthi bayenza lowo msebenzi. So uthi ma i-senate ingakasho ukuthi ama-rules ame kanjani ukuthi trial le izokhondaktwa ngaluphi uhlobo, kunzima ukuthi yena esayitini lakhe akwazi ukuthi akhethe ama-managers azoya-represent i-house.
Ye, nxa sesikhangele ubona ngani senate kuzahamba njani?
Ngendlela okuhambe ngakhona ku-house yama-representatives sibona kuzoba lodubo olukhulu kakhulu kwi-senate ngoba i-senate iyi-majority ngama-republicans. So ama-democrats ayi-47 kwi-senate, ama-republican I think ayi-55 and kufunakala i-2/3 majority ukuthi i-vote iphumelele. So ama-democrats azobe zonida ama-senator angu-20 ama-republican ukuthi avote labo. So singakhangela the way ama-republicans avote ngayo ku-house asibone ukuthi ama-democrats angawathola ama-republican angu-20 ukuthi bakhiphe u-Trump emsebenzini.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonapha eVirginia kwele Melika.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Oyengumongameli wakwele South Africa mnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili izolo ngemva kokuhlangana laye ngolwesibili. Umbeki uhlangane lenye njalo inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kuyonale iviki. Ukuze sizwe okuningi ngali mhlangano, sixoxe lesikhulumeli sikaChamisa mnumzana Nkululeko Sibanda.
Yeah, kusegcekeni ke uPresident Thabo Mbeki uphendukile izolo 8 o'clock ebusuku ukuzohlangana lo President Chamisa.
Kahle kade khuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chila ukuthi bebebonisana ngodubo leZimbabwe lokuthi kwenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yize lezeka injongo kaPresident Chamisa ukuthi amazise ukuthi nxa kusukele ehle uhlangothi lwakhe udubobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kaluhambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywanga umuntu wonke, njalo akula ekwazi ukuthi kwahamba njani njengoba ezinye izinto zazisaliwe ukuthi zenziwe izek ne-constitutional court nayehluleka. Ngalolo daba kufaneleke ukuthi kukhulunywe ngalokho, nokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kwenziwa njani ukuthi kungabi lolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha ngazwanani kumbe oluzabe lungela mpumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende womanyano na?
Kungaba kuyiyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi uPresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho nasemphakathini akakhangelela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungiswe singakuthi isisekelo sombuso, i-constitutional order ekhondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende, lezi ndaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe nxa abantu betshengisela. UPresident Chamisa ufuna ulungise lezo ndaba, yizo eziqakathekileyo kuye. Nxa kuyikuthi ukulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube le transitional mechanism. UPresident Chamisa uthi hayi, i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okwaba yikuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezi ndawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi umnumzana Mbeki uthi umnumzana Chamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma uhlangothi lwezanupf bezama nje ukuthi thi baspine izinto kukhanye ngani bahlakaniphile, njalo siyazi thina ukuthi
lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Sile damu okuthiwa nguKarisinyama.
Idamu elikhona likwakuyisiwale. Thina sinedamu elisePhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Kuhlandla lesine lokuchabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebeleni edamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifelwe yizifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho uCyclone Dineo, kodwa lalamhlanje lokhu lingakalungiswa. idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lepelele, emalihlowo, emakokwe, esembuka kanye lentswangu. Izakhamizi zegungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumelang Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudala indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izikotshe zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isithewu. Ukunathisa inkomo sikotshoza siyadinwa, besicele ukuthi uhulumende asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle, ngoba abantu sebehlukathi
lasekelwe nguMnumzana Tsepangare esinye njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi zini
kulezi ngadi. Nxa ukhuluma izingadi ziyafika maybe kubo-6-7 ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi, abantu bonke laba sebelamba la ngenxa yedamu leli. And idamu leli yilidamu elinatha izifuyo. Mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo yesigaba sebulamba, okuthi nxa ngikhangele kungela manzi kusho ukuthi ubulamba vele yiphi, sikhangele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo iyagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalifa bedlala lapho kula masiko.
U-Adam and Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi semalitlow njalo abengukhansila wegungwe ngesikhathi leli damu lidubuka, uthi uzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa kwehlula.
Jala sabuthenjiswa lami sengukansela ngangaphinda ngaba ngu-chairman iminyaka eminye ngikhuluma ngalo, akula nto esiyenzeke uhulumende, akula nto aseyenzile ngedamu leli. Ujala samtshela ke thethi umtsheli ukuthi yena uhulumende abantu baza kufa isikhuvele segayisa ukufa, kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala yabo izosigwazile, ngenxa yokuthi yonke into ephila iphila ngenxa yamanzi. Umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, kokamanzi akula kusela mpilo.
Ukhansila wegungu ophethe okwamanje uMnumzana Bhoketi Tsolinyane uthi laye selahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo yayikhosti yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheka ngayo embundwini, angiboni kuseneliseka ukuthi lingalunga masinyane.
Ngaphandle kwegungu kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele le mbizo leli Mapate. Wonke lawa madamu akakalungiswa, kodwa usaphethe isihlalo sikasikomiti weGwanda
lokhu engakalungiswa ngezinye sasikhele ithalenzonayo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu leGungwe adlulile ethuli. Izansi emaNdebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulo kuvumelane ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango, kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatsha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi omnyaka ozayo ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGunda South ngothi kambe imali izafinyelela naye eGungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe. Kusasa sizaphetha udaba lwesimo samadamu lolu ngokukhangela amanye njalo amadamu emangweni weGwanda nakwezinye indawo zeMatweleleni South. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimu Albert Ncube.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngesimo sokuziphilisa eZimbabwe kanye lesinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives kwele Melika esithi uMongameli Trump ulecala lokungethembeki. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisilo siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. ke sikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Idale le House of Representatives kwele Melika selinqume ukuba umongameli Donald Trump ulecala lokungethembeki njalo kumele athoniswe. Umlawuli wedale le Senate ongwebandla lama Democrats uRepublican Senate Majority Leader Mitch McConnell usole kakhulu isinqumo esenziwe lidale lama Representatives lokufuna ukuthonisa umongameli Trump. UZulu uzadlala iKhisimusi ephakathi kobunzima obukhulu ngeviki ezayo okubangelwe ukutshabalala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukufeza inhlelo zentuthuko azithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi ubunzima lobu buveza sobala ukwehluleka kwebandla leZANU-PF. Ngomnyaka ka-2008 eleZimbabwe lehlelwa ibunzima obufanayo umanyano weSADC wasukhetha owayengumongameli wabele-South Africa umnumzana Thabo Mbeki ukuthi abe ngumlamlankunzi phakathi kweZANU-PF le-MDC. Amabandla omabili agcina evuma ukubumba uhulumende wenkazatho. Umbeki uphenduke njalo eZimbabwe kuliviki wahlangana loMnangagwa uChamisa kanye lenkokheli yamabandla amancane. Kunakakelwa ukuthi uMbeki uzama kuletha umnumzana Chamisa loMnangagwa ndawonye ukuthi bakhulumisane. Umbuzo omkhulu ngothi kambe ababili laba bangagcina bebumbe uhulumende womanyano na? Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele lunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomgcinisihlalo MDC Nkosazana Thabita Khumalo yena othi kulusizi kakhulu ukuthi iKhisimusi iza uZulu ephakathi kobunzima.
Ukuthi kule ndaba okuthiwa iKhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwankona vela kasisakudle. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje ona asedlulile lapha esidla imigqo zomlomo.
Babugawule kuthiwa akula Khisimusi lo nyaka.
Hayi, ngiyamuza udadewethu, hayi kuliqiniso lelo nto ngamele ukuthi hayi iKhisimusi yalo nyaka ihlangane lesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi sikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiyo ukuthenga okwenelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini. Imali kayikho sibili ngoba imali le ekhona incinyane ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njengoba siphuma nje emumeni lalowo owama-austerity measures aminister we-finance, sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili Makhumalo?
Angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitsha wami uGawule yithi ngoba akakuthi kuphathisi nxa sizathi thina umntwana ubuya endlini sithi baba Gawule sengifile indlala abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe seziqoqekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona esisele ukuthi sikhuphuke asoze awungeni unyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala inyanga yonke. Sina ebese kukhangelile njengabantwana baseZimbabwe ngokuthi kube lokuyekethikisa okuthize kodwa ngakuthinti lutho. So esekubona namhla yikho sizakubona kona umnyaka ethu siyangena kuwo. Njalo manje lo ozayo sabe sesisihla luqhubu asikakhali inkona sizakala and ungakhangela futhi emkhathini phandle lapha kome kuthe qha.
Babugawule naloya mnyaka kwangenela isadaki kudaba lweZimbabwe yakhethu ubaba uThabo Mbeki waba ngumlamlankunzi kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho. Isibone njalo ubaba uMbeki ephenduka eZimbabwe kuliviki. Kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba lohulumende wobambano khona?
Inandelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni, sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe. ngokunjalo ngokukhulumisana lokho sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo sike sibe sikhulumende omanyana lokona kuze kubunje ukhulumende omanyana kodwa kathethi angitsho ukuthi kulungiselele ukuthi kubunje ukhulumende omanyana ngithi ubukhokheli yomile buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe singalisanga bengalisanga ubukhokheli wobuqhakathekile ukuthi bukhangele konoko xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqhakathekileyo ngoba hambe shiwo abantu nxa bengapha abantu bangasala bebusa izihlahla yini abantu bangasala bebusa inyoni yini kwalwelwa inhlalakahle akuzange kulwelwe ukuhlupheka abantu balwela inhlalakahle kodwa ngiyabona kudumamele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kunezinto ezaphambaniseka khona abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokhwana kwathatha umhlaba abantu labo umhlaba kade sihlezi kiwo lowo kade ungashiwo wethu salele umhlabathi unkomo wathi yona umhlaba asiwuphakulelaneni yikho kuqakathekileyo khonokho kwasiphambanisela izinto abantu labo abangaphandle basebengenela labo yikho sabona kungena ama-sanctions kungena zonke izinto ezinjengalezo kodwa asikhulumisaneni phela ngabe khona abasincedisayo abangaphandle njengakhonokho ufuna ukwenziwa ngubaba umbeki siyakwamukela kakhulu ngezandla zonke ngoba kade ochamisa kade belokhu bedonsa besale ukuthi babe khona kwingxenye leyi yokukhulumisana lokhu
Honorable Khumalo uyeza yini uhulumende wobumbano
Thina njengebandlaleyo MDC Alliance egoqela ngobaba upresident u-advocate Nelson Chamisa umbeki lodwa uwile lo nguye umbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yatshaya ama-short sleeve lama-long sleeve equma abantu izandla lenyawo kuthe sokunjalo sahamba kukhetho bantshontsha bathethe bentshontshile babe sithi no umbeki kabuya asikhombise umnotho qiniso sibili kwabuya sayenza kwakuthiwa yi-global political agreement kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kazulu yasezimbabwe akulamgoqo owodwa owalandelwayo izanu obaba uGawula abakenzayo bathola isikhathi ukuthi bake baphefumule belungiselela ukhetho luka-2011 so thina esikushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyithenge ama-electoral reforms kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani ngokudubula abantu yini kumbe ngokuthi bagcine izalwane zasezimbabwe njalo umnotho lo ukuthi siwulungise siwulungisa njani njalo kukhetho lapha kwantshontshwa
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhulu ubelieve Gawule Abenhlanganiso yabadokotela abasanda phutsha izifundo ama-junior doctors ebunjwe ngeviki edluleyo e-Progressive Doctors Association of Zimbabwe bathi khona bezabhalisa ngokusemthethweni inhlanganiso yabo. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenze ze-ZCTU bebevele sebethe nxa bengabhalisanga kuzaba nzima ukuthi bakhulumisane lomqatshi ikakhulu edabeni lweholo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela ePDZA uDr. Benson Dandira uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakabhalisi ngokusemthethweni bagijimisa khona manje ukuze banelise ukuxoxisana nomqhatshi.
We haven't yet engaged the government.
Asikaqali ukukhulumisana lohulumende ngoba besisalungisa indaba zokuyabhalisa inhlanganiso yethu. Ngemva kokuba sesibhalisile ngokusemthethweni kulapho esizokhulumisana lohulumende. Kodwa uhulumende uzimisele ukusebenzisana layiloba yiphi inhlanganiso ekhona ngaleso sikhathi.
So from government side they just say they are willing to work with you.
Unobhala wenhlanganiso yomanyano wezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe ngale inhlanganiso.
Inhlanganiso ke le eyabodokotela ke ekhona balayo imvumo emthethweni ukuthi odokotela bebumbeke iqembu labo. Okuzaba nzima kuzaba ke zinzuzo zaleli inhlanganiso ukuthi ukuze bekwanise ukungena collective bargaining so abefanele kube ngayi organization ke esingathi isemthethweni.
Umoyo uthi inhlanganiso uhulumende angaxoxisana layo eyaziwayo ukuthi ngiyabodokotela ngeyeZimbabwe Hospital Doctors Association lanxa esithi akasafuni ukuxoxisana labantu asebaxotshwa umsebenzi. Umkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Tapiwa Mungofa uthi ukubunjwa kwenhlanganiso ye-PDZA liqhinga likahulumende ubaxekanisa nje kuphela.
We noted that the government then decided to fund
sinanzelele ukuthi uhulumende wakubona kufanele athele imali kubodokotela abalutshwani bona abatholiswe abakutholisiweyo ukuthi babumbe inhlanganiso. Lokhu akuzange kube yinto eyemukelekayo kubodokotela abaningi. Bazenzela into yabo belihlekana. Lokhu sikubona njengemizamo yokusehlukanisa njengabodokotela.
They are trying to use that to paint, of course, a different picture of
uMnumzana Chenesani Ntungakwa uthi kulesandla sikahulumende ekubunjweni kwenhlanganiso ye-PDZA.
Ukubona kwami mina awukaze kube lenhlanganiso ezinje eZimbabwe ikakhulu kubodokotela. Lakho uhulumende ngeke aphongukukhangela ethi ku-right. Liqinise ukuthi uhulumende kungamethusa khonokho. Asonto elula ukuthi emukele. Lakho njalo kumele sinanzelele ukuthi odokotela bonke abaseZimbabwe baziwa nge-database ngoba ngumsebenzi oshota abantu abawufundeleyo. Kutsho ukuthi khona uhulumende engawuthola uhlakaniphile ukwenza njalo. Esenzelani odokotela namhla bonke bengathi kabaye emsebenzini, izibhedlela zonke ziyavalwa.
Sekwedlule inyanga ezintathu odokotela abasanda kuphutsha izifundo bekhalale umsebenzi. Bekhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela kanye leholo elinganeli indleko zokuya emsebenzini. Abenhlanganiso yezada bathi sebekhona asebabuyela emsebenzini ngemva kokungenela kwabohlangothi olubona ngezempilakahle lwe-Higher Life, lona oluyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet. Abe-Higher Life babikwa bezohlawulela indleko zeholo labodokotela okwenyanga eziyisithupha kuphela, okuyikho abangabuyelanga emsebenzini abangavumelani lakho, besithi bafuna uhulumende adinge indlela zokuzilungisisa inkinga abakhala ngazo ukuze ziphele kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kati asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga edalele the House of Representatives elangapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment. Owayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele uyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, lingakhohlwa ukusithinta ngo-past 6 ekuseni kumbe ntambama njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Dande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.